Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umkhondisi wenhlelo zonke zehhovisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi kukhangelwe ukuthi uMuyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare, loba kule mbiko ethi umdeni kaMgabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMgabe, kuthi akulamuntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMgabe isicoco seqhawe lesizwe. Owake wamela itholotho edala leSenate, umnumzana Philip Gawule, uthi bamelele isidumbu sikaMgabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa eHarare, hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa, kuvunyelwana kulungiswa uhlelo oluyilo ozalandelwa aze ayibekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyikho okuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi, u-former president, uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye, sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi azange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho bathi bazondile kakhulu. Kulabanye okungani ukuthiwa bafisa ukuthi angangcwatshwa eRose Acre, pho kungathiwani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mgabe kubeke kwabagcacaca wathi izinto zamanga zebube nzini abantu abe bezikhuluma lezo. Angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Ihlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono emuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayinaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye, sizakuthiwa lezi nduna ngikhona zehlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba, kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjengayinaleyo. Njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engasiya ebangeni lokuthi ithi u-former president uMgabe ayethule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzini wakhe oqandayo.
Nxa sikhangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo, abantu bayathuka sibili lapha bathi hhayi sehambile yikho khonokho.
Basuka besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hhayi, akusebenzi lokuyana. Ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Nxa sifuna ukuthi sihloniphe ubaba uMgabe njengokuthi sehambile, athini thina sibeke ukuxolelana phambili.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi usehambe lodaba lwegugurawundi.
Ukutsho njalo nxa besithi sehambe lodaba lwegugurawundi ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu, abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume lababufunayo. Ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yegugurawundi ayisiyo ndaba efihlwayo, indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona. Yikho ubona kabesa abantu bekhuluma bekhululekile, bezindlela lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile, zithi akwenze lokhu zisipha amatshisa ukuthi indaba le ilungisiswe isike ekugcineni.
Kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi uMoyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi.
Indaba yokuthi uMgabe uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okozwimba ngibona sengathi yindaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinandaba ukuthi ungcwatshwe kuphi, lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo. Kodwa ngabe kuya ngami Mthembu, uMgabe bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa nje ngenyawo idindilize nje iyelahlelwa egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango. Akusiyo nto emele ukuthi ngabe abantu bayazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithuzi. Bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe. So ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi ngibona sengathi kuyikuthuka abantu. Abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo, bamngcwabe ngazo, bamvalise ngazo khona ukuthi abekwe nje abone egangeni amathambasi odwe zinyoni.
Kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni. So ke khonapho ngathi
bakhona vele abantu abangaphelela ngemakhanda. Angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke, sikhuluma khonapho ukukhona le eMelika mina ngingaphi eSouth Africa, kulabanye abale eEngland kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo. Konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe. Ilizwe okwakuyilizwe elinamandla, linomnotho, yonke into ihamba kakuhle, wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso. Sikhuluma nje akusekho nto enhle, kuyalanjwa, akunamisebenzi, akula mithi ezibhedlela, yonke into ifile kungenxa kaMgabe. Laba bamthanda upho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe labo be-exposed to xenophobia. Ayikinto umuntu ongamthandela noMgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye, labo yibo abangamkhalela. Uma kunjalo nabo kumele ke kwenziwe khona nokho, kumele kwenziwe kuMgabe afe, bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga.
Akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe, abantu bakhulume nje bengani bazithobile.
Baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengoMgabe yini na abaqeda isizwe. Kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti. Yabe kuthiwa umesetshonile, hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo, hhayi lo aqeda isizwe. Kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni, i-100,000 azilimazayo zaba izilima, i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke. Izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile. Lo kakukhulunywa kanjalo ngaye.
Umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezombiswe ngokwenziwa ngumoyi.
Abantu benkosi ukufa kwadalwa. Umuntu omdala yebo naye utshonile kunalokhu lalokhuyana. Njengoba lani liyalibona lisemahlukaneni endlela, ilizwe lisemahlukaneni endlela, libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana, ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba, engubaba kanjalo phela echiye kukhuliswela umlotha. Thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana, yikho kuthiwa ukuphila ike esikukholelwayo lapha Mthembu. Kudala uthiye izinto zisemahlukaneni endlela, abantu bengena, abantu belokusula, ngikhanyele lapha kuma-WhatsApp. Yebo mina hhayi kayikho kulokho, but kodwa njengomfundi sikhanyele kuma-WhatsApp, abantu kabakhali, abantu abantu kabakhali, bamkhaleli ubaba njengoba bakade ephekile izwe for many many years. Abantu bakhayaza nje bakhuluma lokhu lalokufana maqondana nalokhu nje.
Kumele babhodle njani njengoba kuningi ongalungiswanga ogoqela i-ground?
Kulaba abakhula phela, kube ngayedwa phela umdala, kulabadala phela kade belabo. Kanti indaba bona bengathathi leso sinqumo labo, behlele bebonane labantu babo labantwababo ukuthi hayi badwabethu bakithi, yeyi kwaphambaniseka laphana laphayana, yeyi amaphutha akahlaleli nani lingawenza amaphutha.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church.
Besikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umongameli owakudala ubeza fedisa udubo lwakhe, kanti-ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lo msebenzi. Into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile, njengoba into le kumele ibe sezandleni zikahulumente, sizabe sesikhanye sesikhangelana nalo okhona. Njengoba naye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo, so kutho ukuthi sizabe sikhangelana naye sibone ukuthi uzakwenza njani.
Lizakwenza njani sibinxa usithi labo likhangele khonapho kwena lo osengumongameli?
Dube, kumele sikubeke sobala. Mina angithandabuzi. I-Gugulahundi yafonwa uhulumende, yasapotwa uhulumende. So uhulumende nalo okhona kumele abe responsible, kumele athwale umlando we-Gugulahundi, ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini, sithi abantu babe yibo abanikazi bakho. Loku kwafonywa njenge iarmy ngokhulumende. Indaba sifuna ukufisa kukhulumende sikufake ebantwini.
Kukhanya ngisibile abantu nxa ubala labakwethula kubo WhatsApp endaweni ezinjalo. Lokhu bezondile silokunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho. Pho ke nxa sesikhangela ke abantu ngokukhuluma kwabo, akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu usebhubhile. Isinto sinjalo yini?
Abangeke bazithoba ngoba abantu kade ngikhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu, especially ngapha esiNdebeleni. Manje vele kathesi almost 40 years kungelanto enzakalayo. So abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akulanto enzakalayo, akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe. Yikho kule problem khona ngoba akuthembisi.
UMugabe ubhubhele eGlenfiddich Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu. Ubeselesikhathi eside eselatshwa elizweni lelo. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini.